Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesihlanu mhla ka 5 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Siyakwazi ukuthi amanye ama MPs asekela abantu beZimbabwe abadubekayo bake bazama ukuthi bakumise but ngibona ngani baphuza bakhulumile sibili ngodaba lolo lokuthi mina ngakwakamelanga abuye ngapha.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwelePhilithane ekuseni namuhla elanda umkhosi wokugcotshwa kwenkosi yakulelo lizwe uKing Charles III kusasa.
Uhulumende akancibiliki ngendaba yeholo lethu le-US dollar sala. Ingxoxo ephumileyo ukuthi ababalisi bathe ngendlela ohlukumezo olukhona lukahulumende ngcono besebenze amalanga amabili.
Ababalisi bemaphandleni bathi kabasoze baye esikolo nsuku zonke ekuvulweni kwezikolo kusasa bekhonona ngeholo eliphansi. Uhlelo Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli weRumba uIshmael Moyo owaziwa njalo ngegama lokuthi Slender ehamba leqembu lakhe leUnity Boys. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwelePhilithane ekuseni namuhla elanda umkhosi wokugcotshwa kwenkosi yakulelo lizwe uKing Charles III kusasa. Uhambo lolu luza ngesikhathi ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala ePhilithane ziqoqa ukutshengisela kusasa phezu kohambo lukaMnangagwa lolu ngoba zisithi ungumbusi omubi kakhulu obengamelanga anxuswe kulumkhosi. Kodwa ukutshengisela lokhu kulakho ukungaphumeleli ngoba uhulumende weBhilithane ethule umthetho ovimba ukutshengisela ngesikhathi sokugcotshwa kukaKing Charles. Umnangagwa uhlanganelo wake waba inhloko kahulumende weBhilithane umnumzana Tony Blair. Njalo iofisi yakhe ithi bebekhuluma ngokuvuselela ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lamazwe angentshonalanga ikakhulu yona iBhilithane leMelika. Umnangagwa uhlangane njalo lomphathintambo obona ngobudlelwano beBhilithane lamanye amazwe umnumzana Andrew Mitchell kanye labosomabhizimusi ezama ukubahuga ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Sixoxele siphathamandla sebandla leTRIPC kwelePhilithane uNkosazana Barbara Gwangwara yena othi uMnangagwa ubengamelanga anxuswe kulumkhosi.
Ngiyavumelana labo laba bathi ubengamelanga avunyelwe ngoba besihlezi sisizwa uMnangagwa ehlale esithi i-CCC kumbe uNelson Chamisa labo bithi ngama-puppets of the West. So thina sesimangala ukuthi bona nxa sebebuya ngapha bona behlala besithi abanye abantu ababuya ngapha ngama-puppets. Yikho kokuqala. Okwesibili, thina silokudana kakhulu ukuthi ukubuya kwabo ngapha uMnangagwa bona bengabantu abayephula amalungelo abantu. IBritain kumbe UK lilizwe elinanzelela amalungelo abantu. Yikho ubona kulabantu abaningi abangapha ababalekela umbuso weZANU-PF abacatshile kumbe sithi ngama-refugees. So kuyasimangalisa kakhulu lokhu ukuthi kungabe kuhamba njani kumbe yindaba yegolide leli kumbe sebethayimele igolide leli abalibona elibhobokileyo. Lathi sisakhangele nje ukuthi sibone siyakwazi ukuthi amanye ama-MPs asekela abantu beZimbabwe abadubekayo bake bazama ukuthi bakumise but ngibona ngani baphuza bakhulumile sibili ngodaba lolo lokuthi mina ngakwakamelanga abuye ngapha kwele-England.
Sike sezwa abanye besithi balakho ukutshengisela khona ngapho eNgilandi. Kukhona yini elikwaziyo ngalolu hlelo kumbe lingaba yingxenye yalokho okutshengisela na?
Ukutshengisela besiplan ukuthi sitshengisele. Esithemba ukuthi kuzayenzakala kodwa sibone amapholisa afake umbiko wokuthi akula mbikitsho eza kwenzakala. Abantu bazabotshwa kulomthetho ohle wafakwa masinyazanyana wokuthi abantu bengatholakala bebhikisha bayabotshwa, okuyinto edanisayo kakhulu and okuyinto futhi ehanjiswe futhi emthethwandaba ukuthi umthetho wonalowo ukhitshwe. Esithemba ukuthi khona uzakhitshwa. Bangabe bekhona, angifuni ukuthi ngikhulume okuningi, kodwa kukhona okwenzakalayo, kukhona okuplanwayo.
Unkosazana Barbara Gwangwara ngoyibandla le-TCCC kwelebilitane. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule othi labo abasola ukunxuswa kukaMnangagwa kumele bakhulume lohulumende webilitane onguye omnxusileyo.
Bakhumbula ukuthi yena bona babamnxusile umongameli abasiboni isizathu sokumnxusa ukuthi bamnxuseleni. Bayakhohlwa ukuthi vele iBritain yayisikolonayizile, sathi ikoloni yeBrithani. Ngako kathethi ukubekulungisa iseni izinto zonke ezizilungisayo kumele yona iNgilandi isi-engage, i-UK kumele isi-engage, sibili sisebenze ndawonye njengakhona kuwose kunema esimele sikwenze sindawonye. Yikho-ke umongameli ehlale ethi yena uzimisele ukuthi avule amasamu sidlelane lamazwe amanye omhlaba. Ngokunjalo amboni ipolitiki ezinjalo zingena ngaphe ekutheni umuntu ngayenqosiwe sekukhulunywa ukuthi unxuselweni uthweni. Hhayi, kababuze bone yona iNgilandi yenxusa umongameli ma kubahlupha ukuthi kuyini okuba ukwekunxusa. Amboni ukunxusa kamongameli kulani nomunye umuntu ukuthile ngayenqosiwe unxusiwe nayenganxuswanga kanxuswanga kunganxuswanga kwaphela.
Labo abathi uMnangagwa ubengamelanga anxuswe bakhuluma njalo ngodaba lokuhuquluzwa kwegolide leZimbabwe, okuludaba oluchaywe i-documentary ye-Al Jazeera. Bathi ubaba uMnangagwa uthintekile kulolu daba kanti kukhulunywe ngaye njalo kudaba lwe-chrome. Ngokunjalo bathi ukhanya engumuntu othinteka kundaba zenkohlakalo, yikho nje besithi hayi, ngaphandle kokuthi bathi wephula amalungelo, ukhanya engumuntu okhohlakeleyo njalo.
Nkomo, wena abantu bakamabakati be-opposition, lokho kukhutshwa ngabantu be-opposition bakhampena ngakho khonokho. Abantu abayesulelayo ukuthi lona ngumhedeni, lona yikuthi uNkulunkulu ngiwaziyo. Kodwa emtweni naleyo Nkomo, kungena ngaphi lapho kwe-Al Jazeera, kungena ngaphi ekunxuseni kaprezidenti yaseBrithani? Ukunxuswa kwaprezidenti yaseBrithani akube kodwa, okwe-Al Jazeera lapho kube kodwa.
Umnumzana Belief Gawule, lilunga leZANU-PF, sixoxela ekobulawayo. Kunjalo nje ukufuthelana phakathi komdeni ka-King Charles III kukhanya kuqhubeka. Nanku inkosana uHarry uvikwa engasoze aye lomkakhe emkhosini wakusasa. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mnumzana Sipho Senkosi Machokomola Bhalule, isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane.
Awukho umuzi ongathunqa intuthu, umndeni ube uphathelene isikhali thukuzele nduku emqubeni. Imuli leyi ingazathi idabuka naphakathi nje kuyabangwa izinto eziningi, ezinye sizibona lapha sizifunda ke kumaphephandaba lasemabhukwini abhaliweyo lapha ebhalwe yinkosana uHarry. Kodwa inkosi bizama nje ukuthi ihlanganise umdeni kuze iyakhe umdeni wayo. Ubahlanganise kakhulu amadodana akhe. Kodwa ke hayi, kukhanya ngathi kulobunzimanyana. Ngoba nxa ubona indoda eyindoda esithethe, inkosana uHarry ebuya echiya unkosikazi wakhe kwele Amerika, echiya labantwana kwele Amerika ebuya yedwa, kutsho ukuthi kukhona okukhulu. Ngoba phela laba bantwana obachiyayo uHari ngabantwana abangabazukulu benkosi. Manje abantwana abangabazukulu benkosi nxa uyisemkhulu egcotshwa ubukhosi bona bengekho, kutsho ukuthi phela umdeni wonke lo wendlu nkulu udabuke nephakathi phela.
Isikhathi lesi ebusa sebemjwayela yini abantu uKing Charles? Kunengi yini abakhanya bekuthanda ngaye, bayamemukela yini lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKamela?
Bayamukela ngendlela yokuthi bebesebelesikhathi vele bemazi ukuthi nguye olindele ukuthi ethathe isihlalo sobukhosi. Baba khona bonabo nje ababili abathathu abaphikisayo ababe bengamfuni, kodwa abantu abaningi kuleli lizwe bayamamukela sibili kakhulu, njalo bayamukela lo nkosikazi wakhe indlovukazi uKamela. Loba nje sikwazi thina ukuthi kwakulezi gigaba, kulezi ndaba ezazizindaba ezazisinda abantu ezayenzakalayo ngo kufa kuka nkosikazi wakuqala okaCharles uDiana, abantu balapha bakhangela belalele bebone ubukhosi lobu babuhlonipha kakhulu, nxa buvele sobusezandleni zomunye umuntu sebehlonipha seneso sihlalo sokuthi nguye osethethe sokumele ehlonitshwe, ngoba uhulumende walapha laye uyahlonipha ungaphansi kwesihlalo senkosi, ubuswa yinkosi. Loba nje imithetho yona iyenziwa nguhulumende, kodwa inkosi iyo eyiyo elikhanda lombuso waleli lizwe. Yikho kubuswa kanjalo kuleli lizwe laseBritain. Inkosi ebusa amangisi, ibuse lamaScottish, iphinde ibuse lamaWelsh, ibisibusa lamanye amazwe angaphandle afanana laboCanada, afanana laboNew Zealand, afanana laboAustralia, iphinde futhi ibe inkosi ekhokhela iCommonwealth. So kubanzi kakhulu sibili ngesimo sobukhosi lowo.
Umnumzana Sipho senkosi Machokomola Palule, isizalwane seZimbabwe esisebenza kwezempilakahle kwelebhilithane, ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7. Ababalisi abaphansi komanyano ozibiza ngokuthi Teachers for US Dollar bathi bazasebenza kabili kuphela ngeviki ekuvulweni kwezikolo ngomvulo okuyindlela yokukhonona ngeholo eliphansi. Kubika uBathabile Masuku.
Isikhulumeli senhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Themba Kuyemoyo, uthi bazaqala ukusebenza amalanga amabili ngeviki ngomvulo langolwesibili besalinde ukuthi uhulumende akhuphule iholo labo.
Uhulumende akancibiliki ngendaba yeholo lethu le-US dollar salary. Ingxoxo ephumileyo ukuthi ababalisi bathe ngendlela ohlukumeza olukhono lukahulumende ngcono besebenze amalanga amabili.
Ilunga leyinye njalo inhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association, uMnumzana Goodwill Kaderera, uthi ababalisi bakhangelelwe ukuthi labo babe lezinto ezipheleleyo besiya ezikolweni.
The measures for the smooth opening of schools.
Nxa sikhangele ukuvula kwesikolo sibona ukuthi wonke umuntu ophathelane lezikolo ufanele ebekwazi. Sikhangela njalo indlela zokuthi ababalisi bagcinakale, ngoba yibo abahlala belabafundi isikhathi esiningi.
UMnumzana Ekel Ncube, umgcini sikhwama wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe National Educators Union iZineo, yena ke uthi ukulungisela kwababalisi ukuvula izikolo kunzima ngoba bengela mali eneleyo yokubuyela emsebenzini.
I-state of preparedness yamateacher kulungela ukuvula kwezikolo inzima kakhulu ukukhuluma ngayo. Ababalisi abalamali zokuthi bagade bona bathenge ukudla nike abantwana izimali zokugada la obesiye izikolo zabo.
Unkosikazi Thando Bebe, umsekeli kaMabhalane we-Educators Union of Zimbabwe, uthi uhulumende kumele enze imizamo yonke ukukhulumisana kusasemasinyane.
Endaweni yokuthi uhulumende angezelele iholo lababalisi, inongezelela i-allowance ekwazi mhlophe ukuthi nxa umuntu sethatha umhlala phansi akudla ipension ikabe ungelalutho ngoba i-allowance njalo futhi yinto ekhutshwa ababalisi bayafisa ukuthi nga uhulumente wenza into ekhanyayo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi ababalisi labantwana besikolo bakhangelele ukuba sezikolo malanga onke.
Schools are set to open on the 8th of May.
Izikolo zikhangelele ukuvula mhla ka 8 Nkwenkwezi ngomvulo ozayo. Abantwana lababalisi bakhangelele ukuthi babe khona kuze kuye abezemfundo bazabe bekhangele konke okwenzakalayo ngesikhathi leso.
Umhlangano wokugcina phakathi kukahulumende kanye lenhlanganiso emele izisebenzi eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions wawumele uqhutshwe ngenyanga edluleyo kamabasa mhla ka 21 awuphumelelanga ngemva kokuba inhlanganiso emele izisebenzi yala ukwamukela okwakuphawulwe nguhulumende. Uhulumende ucine ukukhuphula iholo lezisebenzi zakhe ngaphandle kwabezempilakahle ngomabasa ngesilinganiso esiphethwe kabili i-100%. Wengeza njalo ekhangelane lengozi yobhubhane lwe-COVID-19 ngesilinganiso esingamachumi amabili lanhlanu ekhulwini i-25%. Kuthi ababalisi baphiwa lamadola angamachumi ayisitshiyagalombili emali yeMelika i-$80 phezulu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kambe ukugwetshwa iminyaka engamachumi amabili kukasiqokoqela Mphoko, indodana yowayengumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Phelekezela Mphoko, kungaba kutshengisa na ukuthi ilizwe lilandela umthetho. Umphoko utholakale elecala lokudlwengula umzukulu wakhe owayeleminyaka elichumi lambili, 12 years. Kunyanga ezimbalwa ezisanda kwedlula, umphoko elinde ukugwetshwa ubese ngumuntu osekela ibandla leZANU-PF ngamandla eloba enkundleni zokuxhumana. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Thande Kozintimkandla.
Singathi nxa sikhangela ngecala lakhe, uhlobo lwecala lakhe olokubhinya, licala elingelani lobani. Uthi ngumntakabani, ngowalibibandla, awusebenzi ngoba yibubhinya, yibudlova abenzileyo. Labo abaseselonembeza kuleli abandla ngabona kuyabayangisa labo. Kanti njalo loyise angaza kangene kule indaba ngitsho ngoba ngiyobugebengu, icala lidalwe nguye, kumele kuqondane laye. Ukuthi ngumntakabani, wenzeni ecaleni elinjengaleli, angiboni ukuthi kungatshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe, uhulumende weZimbabwe uyalandela umthetho, ngoba vele kumele kube njalo. Nxa ebhinyile, ubhinyile, kakuboshelwe, akugwetshelwe khona lokho. Nxa kulobufakazi sebanjiwe, angazake amsize ngalutho ngobana yibugebengu. Icala likasiqokoqela licala lokudlwengula, licala elilesigwebo esibhalwe phansi ukuthi kumele izwe lokhu. Kwenziwe khona lokho kanye kumele ngabe kwenziwe. Kakulanda uhulumende, umlando ukuye. Uhulumende angazake athi ye thina umthetho sawulandela, kanti bevele kuyathiwani nxa edlwengulile. Icala elingelani lokuthi uhulumende angacasha athini, ngoba nxa ubufakazi bukhona usegcekeni kumele agwetshwe njengabo bonke labo asehlangane labo khona ngale abenza amacala afana nayo.
Yena siyambona ukubana ubengani sengumuntu ongumlandeli webandla leZANU-PF oqotho, ngoba simbone sibile egcwele lapha enkundleni zokuxhumana ebhala into ezijengisa ukubana uyasekela ibandla leZANU-PF ngokugcweleyo. Kungaba yikuthi ubezama ukuncenga yini ukuthi angavalelwa?
Yebo kambe, angagcwala indawo zonke ekhukhumeza, ekhuza ibandla leZANU-PF, engxenye elethemba lokuthi engxenye ibandla lelo njengoba abaningi bakhona bejwayele ukuthi lizaba yela kakumsizanga ngalutho. Ye ngoba leli cala lakhe ngele bugebengu obusegcekeni, iZANU-PF imvama yayo yikuvikela labo abakhanya bethinteka kwezombusazwe.
umnumzana Thande Kozintimkandla ucubungula ezombusazwe. Iqembu lamantombazana amathathu amabili awo afunda esikolweni sesecondary eseGirls College kwaBulawayo, lo yedwa ufunda eBaitbridge, linqobe kumncintiswano wokulungisa izinto kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku e-technology United States of America Texpo 2023. Lo mncintiswano uqoqwe ngabesigodlo someli weMelika eZimbabwe, njalo wenzelwe ekolishini leNational University of Science and Technology iNasti kwaBulawayo. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abathathu laba ababalisa uFuluphedzani Mabidi, uLayela Muthukwa loTendai Jakatinda banqobe ngohlelo lwabo lokuphuma lezibane eziqondisa ukuhamba kwezimota ama-traffic lights asebenzisa amandla elanga le-battery lokulondoloza lawo mandla ngosuku lapho eliyabe lingachisi okwenelayo njengoba ilizwe libhekane lodubo lokusilela kwamandla kagetsi. Amantombazana la anqobe amanye amaqembu amathathu abakade bephiwe imisebenzi yokudla ingqondo besebenzisa imitshina yakulezi insuku. Elemelika liphakathi kokuhlomisa abasakhulayo beZimbabwe ukuba baqale ukukhwabitha imisebenzi yokusebenza kwemitshina yakulezi insuku ekuphumeni lamasu anceda umhlaba. Unkosazana Layla Muthukwa ngomunye wabakuleli qembu elinqobileyo uchaza kabanzi ngomsebenzi abawenzileyo wokuphuma lesibane sokuqondisa ukuhamba kwezimota emgwaqweni.
Since sesiwinile sithethu number 1 sesiya eCape Town kunje so and sithabile kuwona.
Unkosazana Nomalanga Ncube abathethe isicoco sesibili uthi bafunde okuningi nge-USA Zimbabwe Texpo.
Sijabulile ukuthi sikhulume sifike lapha sihlale ngabanye sithole lokho experience and esitholileyo kuyathabisa ukuthi sifundile kakhulu ngezinto esingazazi.
UThabo Lezwe Mabanda ofundela ukuba ngumanjinela ekolitshini eleUniversity of Zimbabwe yena labanye bakhe bathethe isicoco sesithathu, yena ke uchasisa ngomtshina abaphume lawo owazisa ngokuchitheka kwegas endlini.
Thina silanda uyenze gas safety, so sizabe sincedisa nge-safety of using amagas gas tanks endlini zabantu.
ULebohang Sebata labanye bakhe bachaza ukusebenza kwamandla kagesi le-generator emakhaya elizacitsha lokuzilayitha kungela muntu okwenzayo.
Iproject yethu kukhona senze umshina ozawutshintsha between amagesi izesa kumbe i-generator ompisoli yawutshintsha khona la inesikwe.
Ukusebenza kwemitshina yakulezi insuku kuqakathekile, yikho libona uhulumende weMelika esekela uhlelo lolu, kutsho ummeli we-USA oqondisa inhlelo kuleli unkosazana Mac Ricks. Abafundi abanqobe umncintiswano owezim USA Texpo 2023 bathole imivuzo ethile, njalo bazadlulela phambili besiyancintisa kumncintiswano owe-South Africa Zimbabwe USA Texpo 2023. Ngimele umsakazo we-Studio 7 wobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Woza Friday lamhlanje silomhlabeleli weRumba uIshmael Moyo owaziwa njalo ngegama lokuthi Slender ehamba leqembu lakhe leUnity Boys. USlender udabuka esigabeni seKajana eLupane kodwa ucula ekwele South Africa. Lapha ke uphethe idlalate lakhe elitsha.
sanibonani, sanibonani kustudio 7, sanibonani balandeli nabalaleli. Mina ngokuzalwa ngizalwa eLupane, omnyambambile khona lemakhusini esigabeni sekanjani. Kusho ukuthi endimeni yomculo sengilethuba mpela ngikiyo, kodwa ke ekurekhodeni eziqondane nami ingoma ngiqale ngo-2019. Ngihambe ngedwa, ngihamba nabadlali bamakatari, nami ngiyidlala ekatari nabadlali bengoma abayibona abajayivayo. Siphuma sonke khona leluphane, sinabo abafuthi abaphuma endaweni ezitheneyo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Okwamanje sisebenza lo msebenzi selizweni leSouth Africa. Ikhona lapho esisebenza sikhona. Abangathanda ukuthi besupport abaselizweni lokuzalwa, ama-CD yethu nama-T-shirt nama-memory card USB ePula East East Rovers. Ikho lapho kutholakala khona kudadewethu. Ikanti ngapha eSouth Africa esiphila sikhona, ngitholakala ku 067 9192 329 067 9192 329.
Ubashiyela wapha amazwi abalandeli?
Abalandeli nabalaleli ngibashiyela amazwi athi bahlale ethembeni, beqhubeke besupporta njalo bebekezele. Ngoba walonyaka ngo-2023 sisiyaqhamukela ku-2024 esikukhangelele album elisha elizophuma mhla ka-2 August. Album leli lithi Ubunyama Abuhlangani Lokukhanya. Ngiyathanda ukubonga kakhulu kubalandeli nabalaleli bonke elithela ngithatha isikhathi senu langibamela ku-Studio 7. Siyabonga.
Slender ehamba leqembu lakhe le Unity Boys besabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Ku Live Talk lamhlanje sikhangela ukuya kukamongameli yamasoni Mnangagwa emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yamangisi kweleBhilithane uKing Charles III kusasa. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngontungamili inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilan
Pamri yeZimbabwe.